VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali chona njani izilukandaba mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili siku 1 zibandlela 2019 igama ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abenhlanganiso emela odokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association bathi amalunga abo awasoze abuyele emsebenzini zize zilungisiswe inhlupho zabo zonke abakhalaza ngazo. Amapholisa athi nani lababhubhe engozini zomgwaqo ukhefu leKhisimusi lomnyaka lehlile nxa kuqathaniswa lenani lomnyaka odluleyo ngesikhathi esifanayo. Izizalwane zeZimbabwe zamukela umnyaka omutsha ngenjabulo, ziveza imbono ehlukeneyo ngezikukhangelele kuwonalo umnyaka ka-2019. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abenhlanganiso elwela amalungelo wabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association bathi amalunga wabo awasoze abuyele emsebenzini zize zilungisiswe inhlupho zabo zonke abakhalaza ngazo. Umkhokheli wenhlanganiso le uDr. Elias Muzoremba utshele iStudio 7 ukuthi semtshele kaningi umqatshi wabo uhulumende ukuthi bona bafunani sibisibili, okugoqela ukutholiswa iholo ngedola leMelika lokubunjwa komumo osebenzeka ngcono ezibhedlela. Isimanga ukuthi kukho konke abakhala ngakho uhulumende akatsho lutho emizameni yokulungisisa lumumo, kodwa uphonga ukuthi babuyele kuphela emsebenzini kungela kwenzayo okubambekayo. Amapholisa athi nani lababhubhe engozini zomgwaqo ukhefu leKhisimusi lomnyaka lehlile nxa kuqathaniswa lenani lomnyaka odluleyo ngesikhathi esifanayo, lanxa inani lengozi liqansile. Kulabantu abayisikhombisa ababhubhe izolo kobulawayo laseMaswingo engozini zomgwaqo. Isikhulumeli samapholisa uSenior Assistant Commissioner Charity Charamba wethule umbiko othi kube lengozi ezedlula inkulungwane lamakhulu amahlanu i-1590, kodwa sikhathi sinye ngomnyaka odluleyo kwase kule ngozi eziyinkulungwane lamakhulu amane i-1505, kutsho uCharamba. Kodwa inani labalimeleyo kumbe ukubhubha engozini lezi lehlile kancane, ngoba kulabantu abangamakhulu ayisithupha 664 ababhubhileyo kulona leli ikhefu, kodwa nyakenye isikhathi sinye kwalimala abafika phose amakhulu ayisikhombisa i-675. UCharamba uthi imbangela ingozi lezi iningi lazo ibangelwe yibuchapha babachayeli. Sixoxele sinye isihambi esiyisakhamuzi sakobulawayo unkosazana Patience Sibanda othi isikhathi sekhefu ayisiso sokuvakatsha ngoba ingozi zomgwaqo zibhahile.
Ukuthi ngodriver abadakwayo asazi njalo, kumbe lakho ngabe kuyizimota asazi futhi njalo, kodwa hayi abasevisi kutsho ukuthi izimota.
Kuyini okungenziwa ngoba sake sezwa abantu bekhala ukuthi ama-roadblock usemaningi kakhulu, kodwa abencedisa yini ukuthi kungabi le ngozi eziningi?
Ama-roadblock hayi, akula ma-roadblocks amaningi, hayi akula.
Manje ngikubona kwakho ubona ungani bengafake bemaningi kungaba ngcono yini emgwaqweni la?
Ukuthi kungatshintsha ulutho khona lokho, hhayi indaba zokungasevisi izimota mamboni.
Ye, manje ubona ungani nxa kungaseviswa imota, njengoba sisizwa kuthiwa zona vele seziziningi kakhulu emgwaqweni lapha, kungaba ngcono yini?
Azona zinengi plus yabona laba abantu vele nje basebenza ngokuthenga nje izimoto lo muntu leyo le license yakhe omunye la engiyela omunye ahamba wayathenga license enxela khongane kungabe kuyikho futhi lakho kunyongane kungabe kubangila futhi ama accidents sebengani abamaningi kakhulu emgwaqweni.
Yes, siyasizwe kuthiwa khona kwezinye indawo uzathola umuntu yabe phake imota ikakhulu la kuthiwa ngama truck la omunye abesebuya ichayelele ngemuva. Ubona ungani kuyini okungenziwa ukuthi kulungisiswe lolu daba?
I think into eqhakathekile njengalawo ama-truck lawa kutho ukuthi one, ukungadrive ebusuku, two, ukuthi nje umuntu nxa esefuna ukuphumula pake nje eceleni kwemgwaqo la kuma-labours laphana umuntu aphume phandle kwesigwaqo ayephakele eceleni ukuze lezi ezinye lezi zifuna ukuhamba ungahambi ilandi le moto abe ibhake emgwaqweni kathi ebhizini.
Ye, kodwa wena manje njengomuntu ongabe efuna ukuya ekhaya ngesikhathi lesi ungahamba yini kumbe uyazumelele isikhathi sekhefu leli sedlule?
Ngiyamelela ikhefu leli lidlule.
Hallo ke ngunkosazana Patience Sibanda isakhamuzi sakoBulawayo obexoxa ecingweni le Studio 7 ekhona le koBulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC.
Izizalwane zeZimbabwe zamukele umnyaka omutsha ngenjabulo ziveza imibono ehlukeneyo ngezikukhangelele ngomnyaka wonalo esiwusungula lamhla oka 2019 zilethemba ukuba uzoletha inguquko elizweni lasempilweni zazo. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekoBulawayo.
Bekungabizwa ozwayo lamhlanje koBulawayo lapho abantu bethakazelela ilanga lomnyaka omutsha kaZibandlela 2019 bethi kuhle bangene umnyaka omutsha kuhle ngakho ke bayambonga umdali ngokubabonisa elalamhlanje ilanga. Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Thomas Sithole ukhala ngokuthi umnyaka lo abawuqalileyo uzabe ulukhuni kukho konke.
U-2019 sikhangelela ukuthi kuzaba lobunzima kakhulu ngenxa yokuthi uma sikhangela omkhathini lapha izulu kukhanya kalikho. Uma sesikhangela ke indlala ezoba khona lokungatholakali kwezinto esekusibona kunalumnyaka kutshengisa ukuthi 2019 yena ke uzaba kwezi. Sibona abantu mpela bengena ezitaladeni kusiba nzima. Uma kuyukuthi uhulumende kasabambanga zaqina, u-2019 kukhanya kuzaba ngumnyaka onzima kakhulu.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo inkosikazi Agnes Kayanda uvumelane lo Sithole ethi umnyaka omutsha uzaba nzima ukudlula odluleyo njalo lolu dubo luqale ngomnyaka odlule ngemva kokhetho.
Lo nyaka kuzima kakhulu ngobana uhle waqalela ngo-2018 khona boko kwamasekte. Siqeda nje ukuvota izithembiso asizibonanga. Kuzaba zima zima ngobani ibhondi konke lokhu kungakavotwa belingani linganeno. Okwalezi nsuku akudliwa ngobana ibhondi ungazube lalo uyathengani ngalo. Ule 50 pond note awuboni lutho. Uthenga into egcwalisa nje sisonke. Kuzabazima u-2018-19 nxa bengasathatha nginyathela ngazo.
Unkosikazi Alice Shanyenzu ukhale ngokuthi bafuna odokotela ezibhedlela, amafutha ezimota, imisebenzi lemali ibe khona.
Sikhala ukuthi sifuna odokotela bebe khona esibhedlela. Le fee ibe khona. Lemsebenzi lemali bekhona singadubeki ngemali imali sifuna ukuthi sibe layo.
Unkosikazi Lydia Sibanda uchaze ukuba ungene umnyaka omutsha ngentokozo njalo konke kuye kuhle.
Mina ngiyabonga inkosi umnyaka lo ka-2019 ngingene kuhle. Okwami ngumbono wami ngila okwami engikwenzayo amboni ukuthi kungabe kulento engikhubazayo ngisingazi sesiya ku-2019 ngiyabonga.
Osakhulayo wakoBulawayo uKhudzanayi Siringwani uthi uyajabula ngoba ungene umnyaka omutsha engophilayo njalo esenkonzweni elindele umnyaka omutsha.
U-2019 ngingene ngile ntokozo kakhulu. Njalo mphese church ku crossover ngaba lenjabulo lokujabula kakhulu abazalwane kodwa ngendlela engibona ngayo ngibona ingani umnyaka ka 2019 uzaba umnyaka umuhle kakhulu ozaletha injabulo kumasimbakwezi onke.
Isimo somnotho ngomnyaka odluleyo besimi manzonzo, ukusilela kwemali emabhanga, ukuqansa kwentengo yempahla lokudla kanye lokuswelakala kwemisebenzi, abantu bengena lazo lezi ndubo ngalomnyaka omutsha ka-2019. Kodwa kulabanye abathi laloba bebhekane lenhlupho zonke lezi balethemba ukuthi uSomandla uzongenela kukho konke okwenzakalayo elizweni lasempilweni zabo isimo siguquke. Bona bathi abakuqakathekisayo yisipho sempilo ukuthi umdali ubenzele umusa omkhulu ngokubabonisa leli langa lanamhlanje lalumnyaka ka-2019. Ngimele iStudio 7 yiwo Bulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Ingcwethi ezicubungula izomnotho elizwe zithi umnyaka lo esiwusungulayo lamhlanje uza kuba lukhuni kwezomnotho nxa uhulumende engalethanga inguquko emqoka njengoba intengo yempahla ilokhu iqonga, amafutha ezimota awokuhambisa kanye lemali kusilela njalo labodokotela bekhalale umsebenzi. Intatheli zindaba yethu Sithandekile Mhlanga usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Bulisani Ncube uthi imbangela yalolu hlupho yikwehluleka kukahulumende.
Umthuli engakangeni ukuba nguminister of finance wakubeka kwabasobala ukuthi ukuqala kumele ibond note ihambe. I can quote him. He said, "The bond note is bad money. Bad money chases away good money." Akula ngenye indlela bangazama yonke into abayizamayo, as long as ibond lingaphumanga akunanto abangayenza. Okumele bakwenzi bayakwazi, abakwenzi okutshengisa ukuthi nxa ume ukhangele ugcina lawe unanzela ukuthi kukhona abakutholayo ngayo ibond leyo.
Umnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions ephakathi kwemihlangano yokuqoqa ukuthi zonke izisebenzi zitshengisele uthi uhulumende ulawo amaqhinga.
Uhulumende weZimbabwe uke wabhadala ke izisebenzi zakhe ngemali yangaphandle kwelizwe, ama taxes abhadalayo lapha ke amaningi. Ama services acharjiwayo nguhulumende acharjiwa ngeforex. So kithi nje sibone ngani yize okuthiwa nguhulumende uchatha ngomunwe nje.
Amazwi akhe agcizelelwa nguSenator Gideon Shoko wakoBulawayo okubandlale MDC njalo engumabhalane obona ngeziphathelane lezisebenzi lenhlala kahle kulelo bandla.
Ubaba uMnangagwa wathi engena ngoNovember wathi iZimbabwe is open for business. Wathi seze njalo wagijima wahamba eChina, kwabhalwa emaphepheni kahulumende ukuthi khona sekwenze ama-mega deals. Sahamba kuma-election, ubaba lwana watshontsha ama-election esithi kuzalunga, amabhondi seyehlulekile. Thina sifuna ukuthi umuntu watshontshayo kalungise izinto nxa esithi nguye uhulumende.
Umphathintambo wogatsha lukahulumende olubona ngezokuthengiselana olwe-Trade and Commerce, umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu, usanda ukutshela iStudio 7 ukuthi kufanele amankampani azidingele imali yakwamanye amazwe.
Okunye sami ngizakutshela iqiniso, akusimlando kahulumende kuphela ukuthi kutholakale i-foreign currency. Siyazama ukubakhuthaza amakhampani amaningi ukuthi labo kabake bekukhangele ukuqakatheka kokuthi bathengisele phandle bezitholela i-foreign currency. Amanye amakhampani kawafuyile ukubuya kuhulumende, balama-nostro accounts abo bangathengisa imali yangena ayithintwa ngeyabo sebeyisebenzisa ukuthenga izinto ezifunakalayo.
Asizweni njalo ingcwethi ecubungula izomno notho elizwe umnumzana Bulisani Ncube ukuthi ubona umnyaka lo oka 2019 uza kuba njani kwezomnotho.
Nxa indlela yona le abenza ngayo kusukela mhla ka 1 October kusiya ku budget kaMthuli kuzofika lamuhla kuyiyo abazimisele ukuthi ilizwe bazali rana ngayo ngo-2019 hayi kasikaqalisi esingakutsho nje ukuthi ngasilindeleni insuku ezimbi ezizayo kumele bakhiphe i-bond note ingabi khona vele kungakhulunywa ngayo okwesibili ama-US dollar benze okufana kanye xathu lamazwe angomakhelwane wethu ko-South Africa, Zambia, Botswana, Mozambique wonke ama-US dollars abo bawagcinile bawasebenzisa ukuthenga ngawo kwamanye amazwe hayi kumele sigobise amakhanda uma nguze abafake imisila ngaphansi kwemilenze bavume ukuthi babe under i-authority ye-South African Reserve Bank isebenzise i-rand ekuthengeni phakathi kwelizwe i-US dollar ibe yiyo ezathi isetshenziswe ukuthenga ngaphandle kwelizwe ilizwe esithengiselana layo kakhulu yi-South Africa so ukuthi sizingenele sigoqa umsila sibancenge sijoyine i-rand monetary union ukuthi lanxa linelisemazweni xa uthumela ugogo imali ekhaya izabeuyithumela ngamadola but amadola azafika angene esikhwameni selizwe lowo muntu abesenikwa imali elinganayo ingamarandi yikho kwenzakala eBotswana yikho kwenzakala eZambia yikho kwenzakala eMozambique yikho kwenzakala eSouth Africa umuntu ungayithumela imali eSouth Africa uyabe ithumele ingama-US dollar kodwa ngayifika eSouth Africa ufike ayinikwe ingamarandi
embikweni wakhe wokunanza umnyaka omutsha umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abantu kufanele bebekezele ngoba umnyaka isingena kuwo uza kuba ngcono. Ngimele iStudio 7 ngikhona pha eWashington DC nginguSithandekile Mhlanga.
Yebo yebo yebo, mthwakazo muhle. Nangu 2019 usefikile. Happy 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 new year. Ngithe ngithathe leli thuba ukulinxusa kuhlelo lwabatsha. Uhlelo The Connection lilami uMike Hove. Lapho sixoxa ngezinqumo zomnyaka ka-2019. Njalo lokuzakwenzakala lo nyaka kwezombusazwe kanye lezomnotho. Abafisa ukungena kuhlelo, thumelani imilayezelo kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Sikhona njalo kuFacebook ekhasini lethu LFBOA Ndebele. Asihlanganeni ngo 8 p.m.
Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Okwamanje ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukuvalwa kwezinye ingatsha zikahulumende welemelika kungene kulanga lesithumi lanye ekusungulweni komnyaka ka-2019 lapho umongameli Donald Trump elokhu edonselana lamalunga edale lephalamende ethi akasoze asayine ibhajethi engelamali ayifunayo eyokwakha umduli emngceleni lele-Mexico okuvimba abangena elizweni okungekho emthethweni. Kulimale abantu abathoba minwe mbili edolobheni le-Tokyo kwele-Japan ngemva kokuba omunye undoda evuke ubhova watshayelela imota yakhe egqoba abantu abakade bezijabulela behlangabeza umnyaka omutsha. Lokhu kwenzakale ngemva kwemizuzu kwehlukene iminyaka emibili kugcitshwa u-2018 kungenwa ku-2019 kumgwaqo uTakashita Street esiqintini seHarajuku esaziwa ngomgceco. Kulabanye abathi akulalutho oluza kuguquka ngomnyanga ozayo. Ake sizwe bekhuluma lo Gibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona ebulenjini bokuxhumana obeFacebook kupage yethu eVOA Ndebele.
Ye ngizokuthola icingo lapha sizilo Gabriel Moyo. Baba Moyo kunjani?
Siyaphila kutoptala njani
nani? Usiphila kakhulu kunjani lapha khona?
Hayi khonoko nje ama 11.
Ukuphi khona?
Ngisemawani esigabeni seegwanda esigabeni semawani
kunjani ekhaya khona ngapho kukithi phela duzane lakithi
Okay. Hayi lapha kuwomile mdala la kuzima.
Ye madoda, kunzima kakhulu.
Kuzima kakhulu indawo engela makhokho, indawo engela sinkwa. Indawo engela lutho.
Ubona njani umnyaka obuyayo manje?
Ah, lo mnyaka obuyayo ntembu uzabanzima kakhulu. Ngaphandle nqabe ngaxoxisana nje labanye ukuthi kundweni babonisani ngaphandle kwalokho akulanto ezenzakala la.
Ye madoda. So ubona zani kodwa abakumele beqoqisane ngozibani labo bani?
Bemboni ngazani undoda nalo onguye sithethe kwakathesi. Ngaye ngahlala phansi nje lamaye ama-stakeholders anjeyabo ZCTU laba mabandla aphikisayo nje bonke nje. Bahlale phansi babonisane. Kuthi laba abezomnotho bemboni ngazani silotenda ibithi lo. Lo Simba Makoni laba bantu ngazizali balezo umnotho bengayisaba ukuthi ngoba ma-opposition besezela nje ukuncweda nje abantu nje kuphela mboni ngani kungaba ngcono kakhulu.
Ye kodwa nxa sukhangele sibili wena ufisa ukuthi ngayi Zimbabwe kwenziwani ukwenzela ukuthi phela kulunge, kumele lizilungisele phela akunjalo baba?
Khona kumele sizilungisele, kumele sizilungisele thina abantu beZimbabwe. Kodwa-ke ukuzilungisela kwakhona uyakwazi ukuthi engxenye laliyamhla ka-1 August ingavuka liyana ucile la usuba ngomunye ophakathi kwayo.
Ye madoda.
Abantu abasela kuqhithiso layo le.
Babona ni kungenzakala?
Baboni kathi kungayenzakala lokuya.
Hayi siyakuzwa kakhulu ke, bingelela abantu khonapho-ke ofisi kuba bingelela ba.
Lesisi kubingelela abantu abami abase-South Africa, uMgcini Moyo, lo Brightness Moyo, Loren Moyo, lo GN Moyo. Ngizobingelela umna wami osegweru u-Amon Moyo. Ngizobingelela omunye osebenzise-UBH umokha nemuli yakhe. Ngizobingelela abanye ngilabo lapha kathesi abantu abatalenti, uMinehle lo Andile lo nkosikazi wami uManqube.
Hawu boni-ke ujaye kwazwela sibili, bafisele phela bafisela khona ngomnyaka ozayo bawo.
Ngibafisela kakhulu ukuthi ngomnyaka ozayo asiphile sibone ukuthi kwenzakalani. Noma kunzima nje sizama ukubona ukuthi kungaba njani.
Ye kunjalo-ke kakhulu mfowethu. So-ke lawo sikufisela phela umnyaka uja omuhle ole njabulo lenguquko.
Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga kakhulu bantu bakithi.
Ye ungakhohlwa ukusigolela amacimbi phela. Silo Jason Moyo ecingweni. Baba Moyo kunjani?
Maphosa.
Oh sorry, Jason Maphosa. Kunjani Maphosa?
Ngiyaphila kakhulu, kunjani?
Hayi mphile kakhulu. Akutsho ukuthi umnyaka ozayo ubona njani?
Hayi niyabona ngathi umnyaka ozayo kuzofana. Silo ngisaphethe ngabantu abanamakhanda aqinileyo njengalaba abasiphetheyo. Sokungenzeka ukuthi kube wese ngoba ngeke batshintshe, bayaqhubeka ngendlela kade beqhuba ngayo nje.
Manje kulungiswa njani baba?
Sesiyabona nje baba.
Kulungiswa njani?
Umungisa ukuthi ma abantu basekhaya bengakwazi ukuthi iZimbabwe kuyona ekabani, iZimbabwe ngezizalwa zonke zeZimbabwe, iZimbabwe ngeyabantu bonke, iZimbabwe ngeyamaZimbabweans. Sibabana leyo mentality kungaba right, hayi ukuthi iZimbabwe ngeyeZANU-PF. iZANU-PF isakwazi ukuthi iyona e-ona iZimbabwe. So hlala sisenkingeni kohlala kunjengalokhu kuyikho khona.
Kodwa kungaguquka yini?
Kuguquka kunzima. Because kusuke umgabe kwabuyela abantu kade befana nomgabe kade besebenza naye. Basiyabhona labo bantu bakwazi ukuthi iZimbabwe ngeyabo, banendlela abayirana ngayo, ezibarana amakhaya abo. So as for me, angiboni ukuthi yile engatshintsha.
Hayi ke bingelele mfisi ubabingelela baba.
Hayi ngibingelele ngikale mfisele umnyaka omusha, ngibingelele abantu basekhaya kogodlayo omnyama, ngibingelele abazali bami oyoni nabo bonke nje ihlobo nje bafise umnyaka omusha omuhle.
Awubonike mfowethu, siyabonga kakhulu ungathini lokusasa.
Alabo-ke ngabanye abakhulume lo Gibbs Dube kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni eselethulela ebulenjini bokuxhumana obeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Siqhubeke-ke ngembiko yabanye abalaleli bethu abayithumele nge-WhatsApp osisungula-ke umnyaka wonalo oka-2019.
Salibonani basakazi, mina igama ngikanye somoya ngokuhlala ngise-Johannesburg. Ngisakhona lapha empilo, bengifisa ukufisela bonke abantu baseZimbabwe umnyaka omuhle ongathi kungalunga, nathi sikwazi ukubuyela ekhaya, siphile ekhaya la nemuli zethu. ubuhlungu ukuthi sihlale singabantu abadla komakhelwane kanti nathi sinelizwe libusisiweyo ngezomnotho eziphuma phansi lezilinywayo. Abantu bakithi abazame ukukhipha ingqondo le-politics yezanu le-MTC behlangane njengabantu beZimbabwe beyakhe ilizwe njengabomakhelwane lathi siye phambili. Sesingaze sihlulwe ngabomakhelwane omozambico o-South Africa o-Namibia eceleni kwethu khonapha nathi sifundile kangaka sisaziwa njengabantu abafundileyo. Hhayi ngamafitshane ngilifisele okuhle bantu bakithi.
Yebo, 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 yebo. Basakazi kustudio 7. Ngisithi mnyaka omutsha kini lonke basakazi kustudio 7. Ngilifisela umnyaka omutsha omuhle olithukela. Phambili ngomsebenzi wenu. Sizala lathi silixhasa. Mbingelele njalo lezi hlobo labangani kumagumba amane wonke womhlaba. Umnyaka ozawo. Kazi ngibone ukuthi kungaba lolutho oluhle. Ngaphandle kokubana siyikhuleke inkosi uJesu Kristo ibe yiyona isikhokhelelayo kukho konke. Ngoba hayi uhulumende weZimbabwe hayi kayigcini intandane. Ngisithi sisekeleni lani ngokusithumezela izindaba ezilohlonzi eziphuma kini basakazi beStudio 7 ngoba izindaba ezimqotho. Ngibingelela njalo bonke nje abangaziyo abasemazweni. Ngisithi nyaka omutsha kini lonke zihlobo zami. Mina igama lami ngingukhawude Ncube ngisedaluka wadi kugandangula village. Ngiyabonga.
Lebizo lami ngupresi Ncube adabuka ekhezi esigabeni sakonhlupho okunduna ubhidi. Ngibingelela bonke izihlobo zami ezisekhaya ngisithi azibe lo mnyaka omutsha ka-2019 zibe yonke into zazizifiso zaziba zifisayo zibe yimpumelelo kube lo mehluko ongcono kulo ka-2018 lo esiphuma kuyo. Ngiyabonga.
Hayi, lathi siyabonga. Labo ke ngabanye abalaleli abasithumele imilayezelo yabo nge-WhatsApp. Sigqiba ke uhlelo lwethu ngengoma yokholo. Ingoma imnandi kakhulu kodwa ke singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Abenhlanganiso imela odokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association bathi amalunga awo asoza abuyele emsebenzini zize zilungisiswe inhlupho zabo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Asidibaneni njalo ngo-6:30 ekuseni. Igama nguChris Gande lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.